daba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 13 kuMpandula 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
umgabe kumele bekwe ukubeka kwakhe ulamasiko amaningi sibili, but thina sesibona ngani sebethatha isikhathi eside kakhulu, ngoba umuntu owabhubha last week lanamhlanje lekho kungazakala ukuthi uzabekwa nini, ubona ngani.
Umngcwabo kamnumzana Robert Mgabe owayengumongameli uqhubeka ungacaci ukuthi uzoba nini njalo ngaphi ngemva kokuba isikhulumeli semuli yakhe sithe kuzaba nembuthano embili.
Umgabe kumele ngazi lutho ukuthi uzabekwa ngaphi eyiroseka kumbe ngathi akutho lutho, kodwa mina ngowami umbono bengiyisithi bekuzaba yindlela yokulondoloza imisebenzi yakhe lobukhulu bakhe aluba naye uya lapho kulele khona amaqhawe akithi osilundi kojayizet omafukufuku.
Abanye abezanuphefu bathi lanxa umufi lomndeni wakhe babelelungelo lokutsho lapho azabekwa khona, kufanele ukuthi angcwatshwe e-National Heroes Acamp. Umongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa ngomunye wenkokheli yakwamanye amazwe ezabe yikhona embuthanweni omkhulu womthandazo ngomgqibelo wokuvalelisa umnumzana Mgabe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuona lo msakazo. Umngcwabo kamnumzana Robert Mgabe uqhubekela phambili ungacaci ukuthi uzoba nini njalo ngaphi ngemva kokuba isikhulumeli semuli sithe kuzaba lembuthano emathuneni awe National Heroes Acre uhulumende ekhokhela inhlelo ukuthi ngemva kwalokho bese kusiba lo mngcwabo ozakwenziwa ngabemuli kuphela. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ekhuluma lentatheli zindaba enkundleni eYorufaro Stadium lapho uZulu akade ezevalelisana lomuyi, isikhulumeli sembuli ongumzukulu womufi umnumzana Leo Mgabe uthe bazalandela okwesiko ngendlela induna ezibekwa ngayo njengoba umgabe wayeyinduna esigabeni sakhe. Uhulumende ubikwa ezaqala ngohlelo lwakhe lombiko kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa kanye le-21 gun salute eveza inhlonipho yeqhawe lesizwe andibana inkokheli zomdabu ziqhube olwazo uhlelo.
Former president is going to be buried at the National Heroes Acre.
Umgabe uzabekwa emathuneni e-Heroes Acre. Lokhu kuzenzakala ngensonto. Uzaqala ngohlelo lukahulumende olubalusela i-21 gun salute lokunye okunjalo. Ngemva kwalokhu inkokheli zomdabu zizamthatha ziqhube inhlelo zesiko. Ngemva kokuba seziqedile, umgabe uzangcwatshwa izihlobo zakhe
zonke. Simo sokudana okukhulu enkundleni yeRufaro Stadium lapho abasekeli bebandla abavela ezabelweni ezinhlanu zelizwe babuye kuzovalelisa umgabe. Kodwa abanye abafana lomnumzana Deuma Ndlovu baveze ukukhathala ngokwenzakalayo.
Thina njengomphakathi siyazwisisa ukuthi umgabe kumele bekwe, ukubeka kwakhe kulamasiko amaningi sibili, but thina sesibona ngani sebethatha isikhathi eside kakhulu, ngoba umuntu owabhubha last week lanamhlanje lekho kungazakala ukuthi uzabekwa nini, ubona ngani sekuthatha isikhathi eside. Njalo silethembu kubana bengayenza khona okwenziwayo and then bephangi beyazisa umphakathi ukuthi obaba umgabe uzabekwa ngaphi.
Lokhu kugcizelelwe yingcwethi ecubulunga ezomnotho umnumzana Mlungisi Nduna othe ilizwe selilahlekelwe yisikhathi esiningi likhangelene lo mngcwabo kamgabe
umongameli umgabe la wayengumongameli umgabe lahlwa sinanzelela ukubana ithatha isikhathi eside ukubana iqedisiswe abemuli yakhe bona bedonselale lo hulumende edonselale so esikunanzelelayo ukubana kuyadingakala ukubana indaba le iqedwe masinyane ngoba isithathela isizwe isikhathi esiningi akade kungabe kusenziwa izinto zenqubela phambili ngoba sikhuluma kunje endabeni ye-economy sike sabona evinde amaphephandaba kahulumende evuma ukuba nezinto zakhwela ngesilinganiso sifika 100% ngeviki linye.
Kunjalo nje umkhokheli webandla eliphikisayo ele-MDC umnumzana Nelson Chamisa unikeze ithuba lokuhlala labahloniphekayo ngomgqibelo embuthanweni wenkundla ye-National Sports Stadium lapho abahlonitshwa labazavela phandle kwelizwe abazabe behlezi khona. Lokhu ngokuqala ngemva kokhetho lwedluleyo ukuthi uChamisa aphiwe inhlonipho yokuthi abe ngomunye wabahlonitshwa emkhosini oqhutshwa nguhulumende. Lo nyaka uChamisa wancishwa indawo yokuhlala labahloniphekayo ekungcotshweni kwamaqhawe esizwe uOliver Mtukudzi loDumiso Dabengwa. Kodwa unkosikazi Faith Nsingo oyintatheli zindaba uthi le indlela yokuvala amehlo abahloniphekayo abazavela kwamanye amazwe.
Ukuphiwa i-VIP ticket kukaChamisa ukuthi ehambe emfeni kaRobert Mugabe kutshengisela ukuthi u-ED uzama ukutshengisela laba abahloniphekayo ababuyayo emfeni ukuthi babambene, ukuthi sibambene njengelizwe, kodwa khona kuyazakala ukuthi akula kubambana okukhona. Lokhu nje kufuna ukukwenzela nje isikhathi sona leso esemva, kodwa akula kubambana okukhona phakathi kukaNangagwa noChamisa.
Imizamo yokukhulumisana lesikhulumeli se-MDC umnumzana Daniel Molokeli ecingweni ukuthi asazise ngokunxuswa lokhu yehlule. UChamisa ubonakala izolo emzini kaMgabe eBlue Roof ezoduduza umfelokazi lemuli. Abahlonitshwa abagoqela inkokheli yamazwe neyake yakhokela amazwe sebeqalisile ukufika elizweni ukuzohlanganela labemuli yeZimbabwe embuthanweni omkhulu womthandazo wokuvalelisa owayengumongameli uMgabe ozaba enkundleni ye-National Sports Stadium eHarare. Njengokutsho komzukulu womufi, lokhu kungacaci ukuba umngcwabo okhokhelwa ngabemuli uza kwenzela ngaphi njalo nini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Ngokusenjalo, ilunga lebandla leZANU-PF umnumzana Dingu Moziphuthi ongumeli weBulilima West edalele ePhalamende uthi lanxa umufi lomndeni wakhe bebelelungelo lokutsho lokho lapho uMgabe azabekwa khona, ukubona kufanele ukuthi angcwatshelwe eNational Heroes Acre.
UMgabe yindoda ebengiqhawulana la isandla, umuntu obengazi lebizo, umuntu engimbone enhlelweni eziningi ebengizisebenza laye. Kodwa-ke kananzelele ukuthi uPresident Mnangagwa kakaze avule umlomo amthethise loba azame ukumenza sithi. Kodwa osekwenziwa izihlobo yikudinga ukufuna ukuba abantu abaqakatheke ngomuntu osethule. UMgabe ulele kazi lutho ukuthi uzabekwa ngaphi eHeroseka kumbe ngathi akutho lutho. Kodwa mina ngowami umbono bengiyisithi bekuzaba yindlela yokulondoloza imisebenzi yakhe lobukhulu bakhe, aluba naye uya lapho kulele khona amaqhawe akithi osilundi koJZ omafukufuku. Ngoba-ke nguye obekhulumela abaningi abathiyileyo abalele eHeroseka. Kanti kuza kwenziwa ngani ukuthi kuthi nge-last minute abe nguye othi kasayifuni indawo ayakha labantu? Sithi uMgabe kazi lutho, uMgabe aluba kuya ngezifiso zethu, aluba uyaziphumulela e-Heroes Acre, lokho sokufunwa izihlobo yikufuna ukuqakatheka. Kodwa at the end lapha azabekwa khona akutho lutho, ngoba ukubekwa yikubekwa, kodwa he remains a national hero.
Esintwini ngangizwe kuthiwa isifiso kumbe izifiso zomufi ziyahlonitshwa, akunjalo yini?
U-Edgar Fikire wayethe kafuni kubekwe e-Heroes Acre. UMgabe nguye wakhi ifinishi lokuthi othuleyo kazi lutho siyambeka lapho kufanele abekwe khona. Amanye amahungahunga athi ubaba uNkomo wayethe kaye eHeroseka. Kodwa nankuyani ukhona, mina ngijwayele ukufika kwamfane eHeroseka ngike ngiyime khona phande aphalele khona umdala. Into ekhona ngeyokuthi isivumelwano sempilo ende esiyiphilileyo azingeke ziphidlizwe nje, into encane yokugcina ukuze babe lokuxabana phakathi kombuso khona nentando kaMgabe akudalwanga ngumbuso khona. UMgabe wasuka waba ngumuntu osedonswa indlebe yokudala ngokukhula engasanakaneli iningi ngoba wayetshelwa ngabantu kokwenza. So kwasuka ke kwaba yiproblem khonapho ukuthi siyabaza njani ukuthi umuntu lo abe lokhu edlelana njani nalaba abakhona. Kwafuna kufika istage kundibanga lokuthi umgabe kucina sokuthiwe ayephumula ngendlela okwenzakala khona ngo-2017.
Lo ngumnumzana Dingo Muziphuthi, ilunga le ZANU PF njalo emela isigaba sebulilima West edalele parliamente, ubexoxa lontungameli Nkomo we-Studio 7. Kusenjalo ke umongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa uzalibhekisa kwele Zimbabwe leqola lakhe besiya emngcwabeni walo wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. UBenedict Nhlapo we-Studio 7 uyalandisa.
Uhulumende we-South Africa ubika ukuba umongameli Cyril Ramaphosa nguye ozakhokhela iqula eliya eZimbabwe njengendlela yokuveza isizotha lenhlonipho abayipha umongameli Mugabe ngendima edlalayo ekulweleni inkululeko ye-Afrika jikelele. Leli qula likhangelele ukuba ligoqele iziphathamandla zikahulumende kanye lezebandla elibusayo le-ANC. Embikweni wethulwe ngunobhala jikelele lwebandla le-ANC umnumzana Ace Mahashule uthe ibandla lakhe leleZANU PF lelo mdlelwano obukhulu obasukela kudala amabandla nomabili esesempini enkululeko. Kusenjalo wakwaba ngumongameli wakwele South Africa yena ovele seseZimbabwe umnumzana Thabo Mbeki uthi umsebenzi owenziwa ngumgabe kunkululeko ye-Afrika umkhulu.
We are here to say condolences to the family.
Zelapha ukuzoduduza imuli uhulumende kanye nabantu beZimbabwe.
A very important player in terms of the remaking of the continent.
Ezinye inhlanganiso ezizimelelwe amabandla aphikisayo afana lele Economic Freedom Fighters labo bakhangelelwe ukuthumela amaqula. Kuyona liviki ibandla le-FF elikhokhelwa umnumzana Julius Malema liqhube umthandazo wenduduzo yokukhumbula uMgabe. UMalema uthi ngesikhathi ethonisiswa ngodaba lwengoma yakhe ethi Dubula iBhunu uMgabe wathi akeze eZimbabwe uzamvikela.
In the four-eye discussion I had with President Mugabe was
uMgabe wathi kimi njengoba bekuhlupha wohle uzihlalele eZimbabwe angekho ozokulanda.
There is no ANC that will tell me to return you back to South Africa. They will never tell me that.
Isizalwane seZimbabwe uNkosazana Makindlovu ngomunye wabathi bebefisa kakhulu ukuba khona emngcwabeni kaMgabe.
Yona ifeeling yokuthi kunomuntu olahlekileyo empilweni yami beyikhona. But into engenze ngangayingcwaba umkhulu anginayo imali ngoba bengicabanga ukuthi khona njengomphathi welizwe izoba khona i-transport zamahhala ngoba ngibona umuntu wa-replace umkhulu e-more than worse than umkhulu.
Abaningi bathi bamangaliswa ukuthi uMgabe uqhubeke esiba impicabadala lasekufeni kwakhe ngemva kwembiko yemuli yakhe ethe umsebenzi womngcwabo wakhe uza kwenzelwa emathuneni amaqhawe e-National Heroes Acre. Kodwa ke yena abese siyangcwatshelwa lapho kukhethe khona imuli yakhe. Mele Studio 7, Johannesburg, South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Kusenjalo umongameli Mokgweetsi Mosisi wakele Botswana ulobe amazwi akhe ebhukwini lenduduzo e-ofisini yomeli weZimbabwe kulolu lizwe ngolwesine ngemva kokutshona kukamnumzana Mugabe. Intatheli zindaba iStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umongameli Masisi ulobe amazwi akhe awenduduzo ebhukwini elivulwe ngomvulo ukuze abantu bakhale kanye lemuli yeZimbabwe phezu kokulahlekelwa ngowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Masisi uchaze umuyi umnumzana Robert Mugabe njengomuntu owachitha isikhathi eside elwela inkululeko yabantu beZimbabwe. UMasisi uthi eleBotswana kanye leZimbabwe alukuningi okwahlanganisayo.
Sikhala labo ngokulahlekelwa ababhekane lakho. Sijabulela impilo asiphe yona. Noma nje kwakunzima ngoba isikhathi eside usichithe esempini. Impilo ekade inempumelo. Impilo emabalabala. Impilo kamongameli Mugabe.
Umongameli Masisi ukhombe ukuthi akenelisi ukuya emngcwabeni kaMgabe ngoba ebambekile. Kusenjalo umeli weZimbabwe kweleBotswana umnumzana Henry Mkonweshuro ubonge okusekelwa ngumongameli Masisi ngesikhathi sokufelwa.
I wish to send my hearty appreciation.
Ngithanda ukubonga umongameli Masisi ukuthi athathe isikhathi emsebenzini wakhe oxakileyo ukuthi azokhala lathi. IZimbabwe kanye leBotswana zivela khathana. Saphathiswa kakhulu ngeleBotswana ngesikhathi sempi enkululeko.
Come a long way.
Kodwa abanye abeZimbabwe kweleBotswana abafana lomnumzana Andreas Sibanda bathi uMgabe watshiya unambitha okumnandi kanye lokubaba emlonyeni ngesikhathi sombuso wakhe.
Ye, khona kubuhlungu silahlekelwe sibili siyakhala, lamanye amazwe akhala lathi, kodwa umbuzo omunye nje ukuthi siphakathi kwenduku zonke lezi. Abantu nxa bekhangele bona bazitshela ukuthi ngumgabe owawona yonke into.
Umongameli Masisi uthele eBotswana lizathumela iqula eliphezulu eligoqela umsekeli wakhe umnumzana Slamba Tshogwane kanye lwake waba ngumongameli weBotswana umnumzana Festus Mogae ukuya emngcwabeni kamongameli Mugabe. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngeSabron kwele eBotswana.
Uhulumende uthi inkokheli yamazwe akuzwekazi le-Afrika isiqalile ukufika eZimbabwe namhla ngaphambilini komkhosi wokuvalelisa owayengumongameli umnumzana Mugabe kusasa enkundleni ye-Rufaro Stadium eHarare. Uthi yena abakhokheli bamazwe alitshumi lanye laba bengumongameli bagcizelele ukuthi bazaphatheka kodwa bakhangelele inani elidlula lelo. Lanxa kunjalo akukacaci ukuthi bakhona na abavela emazweni aphetsheya agoqela akumanyano we-European Union kanye lelemelika abazaphatheka kulo umkhosi. Amazwe la ethesa izijeziso zenotho eleZimbabwe ngenxa yenhlelo zikamnumzana Mugabe ezazisephula ilungelo loluntu ngokutsho kwabo. Sixoxa lomnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezombusazwe ngalolu daba.
Umuntu lo uthe ma esexabana le-Britain inarrative yathende yalishintsha yasisiba yiloyo elwa le-West. So ilikely ukuthi yokuthi sibone betshengisa any good will towards ukufa kwakhe manje is very low. Bafuna ukuthi nje abe ngumuntu ongathiwa ngumuntu ongazakayenze lutho. Ngoba if bengaphakamisa bagcine bethumela amalokhiyane ukuthi langalezo and so on, kuza nika igunya lo kuthiwa ngesilunga ngama-would be offenders, ngoba uMgabe is an offender to the West. So baba befuna ukuthi bamanage ukufa kwakhe ngendlela yokuthi kungabi lo muntu okuhawukelayo at all, ukuthi noma nje iripotwa yi-El Jazeera kumbe ilokhu i-CNN kube iliyani into yokuthi hayi lo muntu was just a simple person. Ukhile nje songa ntwa kibo uyedliwa la ngo-Oliver Mtukuthi isinga engazange ibuse ilizwe. Thinking ngesikhathi kusiba le-transition ye-coup bebe lethemba lokuthi lo omusho ongenileyo omnankagwa uzavula amasango izinto zilunge njalo, but asikho esikubonileyo njengoba sesikhangelele sabona ukuthi izinto zikhanye ziloku zisiba worse. So I think i-West in terms of engagement leZimbabwe sebakhohlwa ngomgazi.
Singabona kulo mahluko yini ngendlela abaphatha ngayo udaba lweZimbabwe kumbe lokhu kufanana lalaphana umongameli Mugabe susiwe embusweni kuze kube lalamuhla?
Angiboni kungatshintsha, angiboni kungatshintsha. Umnankagwa ngesikhathi ethatha over yilokhu i-power from Mugabe waphuma mpela waqala ukwenza izinto ezama ukubiza i-West ukuthi buye kwakuma-meeting bambuza bemkhumbuza nge-ground. I think ukwehluleka kwakhe ukuthi ayiphakamise iZimbabwe after Mugabe kwaba yikwehluleka kwakhe, it had nothing to do with Mugabe. So ukufa kukaMugabe akukhangelelwanga ukuthi sokungenza umehluko. Kusathi sengenzani okutsha ngoba uMugabe sefile umnankagwa, it has been in his hands for the past 1.5 years ukuthi alilungise ilizwe. That's why imuli yakhe ifuna ukuthi yona aseyonto yeZimbabwe, aseyonto yegovernment, ngoba kwehlukana kudala vele.
Lo ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa. Kusenjalo abalobi labantu abaphatheke emsebenzini wamabhuku lezemfundo bathi wake waba ngumongameli umnumzana Mugabe bazamkhumbula ngokukhuthaza ezemfundo lokuthuthukiswa kwabantu kulolu hlangothi. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Lokhu kuphume embuthwaneni wokunanza umsebenzi wezemfundo ngosuku lwe-International Literacy Day owenzelwe eHarare lamhlanje. Umlobolo odume uVirginia Phiri unxome owangumongameli umnumzana Robert Mugabe ngokukhuthaza intuthuko yezemfundo eZimbabwe okwavulela abantu abaningi amathuba.
Abaningi abamaziyo kuhle sithi bathi wayebala, wayengumuntu owayethanda ukubala ingwalo ezesintu lesikhiwa la wonke wonke labantwana angizokuthiwa ithakazelela ukuthi abaleli labantwana ikho esikutsho ukuthi abantwana baqakathekile thina sisesebancane esikolo okwakufundwa ye ingwalo zazingekho ezabantwana kodwa ke kathesi ingwalo zabantwana siyaziloba
omunye umlobi unomsangwenya onebhuku elithiwa izinyawo zayizolo uthi kudaba lokubala lokubhala into ayeyikhuthaza ngokubala yena ngokwakhe
imkhumbula ngokuthi ngumuntu owayefunda he was a reader kuthiwa ngumuntu owayefunda zange ngimbone but ngokwazi kwami lokwenza kwakhe ekhanya ukuthi ngumuntu ofunda ingwalo so mfisa ukuthi ngaba abantwana abancane bonke bengafunda bebekwazi ukuthi ukufunda indawo uqakathekile ngoba ugwalo liyakuthatha likuse Kenya uyazi impilo ye Kenya likuse South Africa likuse Holland likuse America ube kwazi ukuthi abantu beAmerica baphila njani ubale engwalweni
uMangwenya uthi lobunzima bezomnotho sobusenza abantwana bengasabali kangako
ngibona ukuthi impilo inzima kakhulu especially elizweni lethu kakhulu kathesi inzima kakhulu ongangokuthi even ukuthenga ugwalo abazali abaningi abakwanisa ukuthenga ingwalo kodwa noma kunjalo kumele ukuthi abantu bezinike ithuba lokuthi abantwana befunde ngoba sibona ukuthi kathesi abantu babhizi okuthatha isikhathi sabo kakhulu ukudinga imali okuthi nje kube lokudla
ilanga le International Literacy Day liqakathekile kakhulu kuzifundi lababalisi njengokuchasisa kuka Gillian Kwanzura ophatheke kulumbuthano
ilanga leli likhunjulwa every year mhla ka 8 September but this year senze mhla ka 13 ngoba mhla ka 8 bekuyi Sunday so sabona ukuthi kungcono ukuthi senze mhla ka 13 ngoba abantwana besikolo baye bekhona labo ukuthi labo siyenze labo umhlangano lo so umhlangano lo sibize abantu abaningi sa involve even abantu abalama disabilities uyenzela ukuthi labo bebe part of umhlangano lo esilawo namhlanje
umkhosi wokunanza lelanga uqoqwe ngokusebenzelana logajalo lwezemfundo lezinye inhlangothi lenhlanganiso zempilo ezizimeleyo ezigoqela abe United Nations Education Scientific and Cultural Organization UNESCO labanye inhlolisiso yezimstathu ngomnyaka 2018 ikhomba ukuba eZimbabwe ngelinye lamazwe aphezulu ukwedlula amaningi awezwekazi le-Afrika kwezokubala lokubhala lemfundo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Abantu emhlabeni wonke jikelele balembono ehlukeneyo ngembali kaMnumzana Mgabe owabusayela eZimbabwe kweminyaka engamachumi amathathu lasikhombisa. Uyezwachisa sibanda weStudio 7 uxoxe labadabuka kweZimbabwe kanye lengcwethi kwezombusazwe kweleBhilitane. Ngembali le lifa likamufi.
Iningi lithi uMuyi uMgabe uzakhunjulwa njengomuntu wabhiliza umnotho welizwe, wabulala abantu njalo wehlukanisa abantu ngemihlobo okwenza kwaba lezundano ekhona kweleZimbabwe namhlanje. Kodwa uMnumzana Lloyd Msipha, ingcwethi kwezemthetho ezomnotho lezombusazwe, yena uthi kukhona okunye okuhle okwenziwa uMgabe.
After 1980, waqhasa ukubakha ama-bridge, infrastructure, izinto zahamba sibe leZimbabwe. Izikolo lezi wazakha sikakhayana kathi samaZimbabweans singabantu abafundileyo over 90% literacy rate yiyo enye into ilegacy awasijelayo issue yezeland saphiwa amasimini kathi sesikwanisa ukulima njengabantu abamnyama amanye ama-positive legacies wona lawa
umnumzana Qobo Mayisa wenhlanganiso yamabandla ezenkolo awe-Christian Alliance kavumelani lo mbono kaMsipha
siyadana kakhulu ukuthi uhambe engalungisanga izinto ezamoshakalayo kuleli lizwe njengamanje sisabalela umhlaba wonke singama refugee emhlabeni ngenxa yale indoda esilele phansi besifisa ukuthi aluba uhambe ekulungisile khona wonke kumothulizwe akwenzayo okwachitha abantu kangaka ilizwe lizalwa liseselusane lizalwa wahle wathela igugu ground wazama ukuqeda amandebele ukuthi ube bangisanani lamandebele asoze safa sabakwazi
unkosazana Beatrice Khumalo oyingcwethi kwezombusazwe uyagcizelela kumbono kaMayisa
siphakathi kobunzima sisemazweni ngenxa yalo uMgabe chiye ebhilize ilizwe ungasela economy ilizwe kalila imali ama industries yavala the land eyathathwayo akula okuphumayo akula sibedlela imgwaqo ifile amanzi angcolile akula magezi.
Umsepha uthi uyakuvuma kodwa akula muntu ongena maphutha.
Yes, kule ndawo areas where wayedluleka i-relationship yakhe nonkomo, i-ground and so on. Those are some of the negatives, but overall nxa sikhangelele igazi kababa lo, kasikhangeleni sibona ukuthi no, njengomuntu njengami nawe siyafanana, umuntu akula muntu perfect. Lapho ayenze wakwanisayo and ezinye izinto wayedluleka.
Kukanti umnumzana Admo Chuma ofundisa ezamalungelo oluntu ekolijini ele University of Essex uthi ukufela ngaphandle kwelizwe kukaMgabe kufakaza imbali yakhe yokubhidliza ezempilakahle eZimbabwe.
Kutshengisa ilegacy yakhe, kutshengisa ukuba laye ubesebaleka kwele Zimbabwe esiyadinga ukwelatshwa kwamanye amazwe kwezibhedle. Yethi sikhuluma nge-leader wa-inherita one of the best countries in the world, wa-inherita uluju. Wathatha ilizwe elihle walireducer laba ngamalahle nje. So mina uMgabe ngilokudana ukuba ufile kudana kwami ngokuba kathonisiswanga ngezono zakhe ngokubulala abantu abakwenzileyo, umuntu o guilty of crimes against humanity.
Omunye uMgabe obhubhele kule Singapore ophiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe kodwa kule mibiko ephikisanayo ethi imuli yakhe lenduna zakibo zifuna ayengcwatshwa kibo kozwimba, kodwa iminye isithi uzangcwatshwa e-National Heroes ekhaya Harare embuthanweni ozaba laba emuli kuphela. Ngimele Studio 7 eLondon, igama lami ngu-Ezachisa Sibanda.
Selokho sekudaba lunye, ingcwethi zomthetho zithi lanxa umnumzana Robert Mgabe eseshonile, icala lakhe lokulaya ibutho lakhe le-5th Brigade kuyabulala abantu abangahlomanga ngombhoqazo we-gugurawundi aliphelanga, ngoba lalabo adala icala elabo basaphila, ngakho-ke bazamela bathonisiswe. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Ilizwe lisanda kuthatha uzibuse, uhulumende kaRobert Mugabe wabulala abantu abadlula inkulungwane ezingamachumi amabili esebenzisa ibutho leviyo le-5th Brigade elagcina linikwa igama lokuthi yigugurahundi. Igqwetha umnumzana Khulekani Sibanda uthi icala kaliboli ngoba esedlule uMgabe.
Ngokomthetho indaba kayipheli ngokufa kwakhe. Of course yena ngokwakhe personal angeke simlandelele ngoba setshoni, ngoba into zomthetho zabe sithi impumelo yekhoti ikhoti ngazithi okay nguye oyenze lobu somele simpanishe, so siyampanisha njani evele esetshoni. Kodwa okusalayo ukuthi laba ayisebenzisana labo bona usababhekile nge-doctrine yanokuthiwa i-common purpose. Wonke ama-associates akhe ababekudala konke bekufeza konke bebonke icala lisababhekile nxa lingabunjwa babe bezamele baliphendule.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Benny Moyo uthi bonke abasebenza lo Mgabe abasaphilayo balecala lokubulala abantu ngesikhathi sombhuqazwe we-gugurahundi.
Silusize nje ukuthi uhambe singakatholi ithuba sokuthi egwetshwe ethonisiswe ejuda wayebabulalelayo, kodwa sikwaziyo ukuthi basele abanye bakhe wayesebenza labo, uMnangagwa, uSekeramaye, uPerence Shiri, uChiwenga, bonke balamacala abafanele bethonisiswe begwetshwe izandla zabo zibomvu ngegazi labafowethu.
Unkosikazi Ntombi Masoka uthi icala lokhe kulicala uMgabe uchiye emochile kunye lalabo abaseleyo bafana laye.
Ngithi mina isicala lokhe kulicala akutshintshanga lutho, vele ushiye emoshile, labona abavele bayamosha kukhona bezamosha. Asizweli vele, sizubuhlungu vele, sizibuza ukuthi ufeleni wachiya impendulo zona ezibe sizifune engaziphendulanga. Ndingathi nomama vele sibuhlungu ngoba sizele abantu abethu asikho labo just because of this old man. Bagcwele phandle bayathuka kathi esemazweni babizwa amabizo, ilizwe balele lingahlalekiwe. Why umntwana kumele nxa ithi nxa ngimkhulisa ngimkhulisa.
Umnumzana Moses Mpofu uvumelane lo nkosikazi Masoka ethi abaseleyo kababotshwe.
Thina ngesifiso sethu besifisa ukuthi ngakafanga ngoba sisesele mbuzo esinayo. Besifisa ukuthi ngabe aba lempendulo ngakho ngoba laba abanye manje sibone ngani sebezawuthatha icala.
Yebo ke, siyabonga. Luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho siyabe sicobongula udaba olufanayo lukamongameli Mgabe. Olivalelisayo ngusithandekile Mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.